So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 ngutungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphatha amandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso onyakenye, umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezithiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elitshumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye, umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edale lephalamende athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into esuphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangayi. Kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hhayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lokufakaza ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda obeyibodyguard kamgabe owakhele esilobela lowagwelu eriya, bamdubula umfowabo wasuka lapho esiyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso. Na
kula malunga edale lephalamende athi uMnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa inhlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yincwethi kwezombusazwe. Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka elitshumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngutanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe. Umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe, babe yazi ilungelo labo, babe yazi izinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqakathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Ibizo lami nguJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso othiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule-Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hodas ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isimphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe namathuba ukuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7, ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 labo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elitshumi lanhlanu, 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Kuqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLarch City Hall njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomitshi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu beze ngobuningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe, initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namuhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kulama proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North, bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela uNceku, iGospel Unplugged, iWomen of Valor kanye lomhlabeleli waseSouth Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesingezelele inhlelo zethu, sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama.
lilakho ke usixhuma kusukusela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080 lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukusela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 pm ntambama.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe koBulawayo izolo ngamalunga edalele parliamente akukomitee ye finance and economic development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owe public entities corporate governance bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ikujala ngesikhathi ngoba alilakho okuningi ukubambeka okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe nezikhundla eziphezulu kuma-board amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kuma-board nalawa kanyani ngoba babo wangani ba-favor ba-thandeka kuthi bafakwe kombana endaweni eziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga ama-board akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azaziza elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya applya, of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama-mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesa.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama-permanent secretaries akumelanga babe ngama-board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lama-board amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi emaNdebeleni lokhe zihlangana lendubo ezitshiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kufika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi emaNdebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 356,000 abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukukhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha 226,000 okuthi ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu 3,500 sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ukungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke edeweni atisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zonalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathiwona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sikamamakho, mina ngazi umama wami.
Unkosazana Sithembiso Juma layo osuke natisa uthi okunokwenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers. So mina ngakwazi ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisa. Bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalezwa ukuthi nga kuyafaka i-PVR ngabe eduzane babalesitulo.
Unkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi yikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota, njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni ezileji nanzela ukuthi abantu abaningi bezorejistra ukuvota, nanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejistra ukuvota ngethatha ezincwadi ziyarejistra, but olusha nanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayarejistra ukuvota. Manje yafokusana nabo abanye sizothi sivothelane.
Unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla le-National People's Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa, betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuhuga uZulu ukuyabhalisela ukuvota, njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC baliza uZulu. Kuvike edlulileyo ibiseGwanda lomhlabelelo lodumu Clement Magwaza leqembu leVictory Siyanqoba, njalo uZulu ebebhalisela ukuvota. Sihlanganele unkosazana Mary Banda olemnyaka ekuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu owayehluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kanti nilawo yeMalawi. Hamba njani? Mina isifiso nilazo ukuthi mvote phezulu ukuthi nilapha eZimbabwe. Angikwazi, lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown, yena olomama oyisizalwane seleBotswana, uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende kuleli ezobavotisela kweleBotswana.
So besicela ukuthi ngabakwanise kule namabhokisi abantu bavotela ngawo outside eZimbabwe.
Umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo wezesini ezansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi yikuthi ningi kulesi sabelo liphetheya kwele-South Africa laseBotswana. Undlela uthi udubo lumqoka ngolezithupha.
EBrunanburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi abalazithupha. So sasesisiya erejistra sababuza ukuthi kuyenzakala yini ukuthi babuyele kugrawund ukuthi abantu babhalise kutsha. Bathi bazawukhangelisa babona ukuthi bakwenzanjani.
Ozaphethe isihlalo sikaChalimana weZEC ezansi eMandebeleni umnumzana Rabson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundise azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawondeni eGwanda.
Siyabonga Jahalakithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni. Siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi, yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright.
Yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho?
Hayi, ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe. Okwakhathesi ngikhangele kakhulu, ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher pupil ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza njani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngumbalisi. kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa umntwana ucine engasatholi lo amele akuthole ekufundeni kwakhe. So into esiyikhangele kakhulu ngokuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwale Bulawayo South, ukuthi sibone ukuthi singasiza njani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle, abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase kuhle. Into yokuqala esiyilungisayo. Eyesibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela amakhuma nengakhulu izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala naleyo yokubonwa kabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekile ukuthi nxa umuntu ebuye egula kufanele ekhangele njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu yabe le mali ekhadini lakhe le bank kumbe le mali ku-ecosystem kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kuhle kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kuparliament ukuthi ngaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngizileyi-candidate ezimele yodwa. So into engiyenzileyo kubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasemadiaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawo anjalo ayenelise ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki-ke into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocktail payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwe endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Esikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bayakwazi kancane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hayi bazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senze njani ngalaba abantwana akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sikuyerhelwa kuyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimbayishe Musaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ephalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni kuhleli. Lilami uSithandekile Mhlanga, likhona pha eWashington DC.
Siyabonga Star, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalela ephalamende uNkosazana Lwazi Sibanda. sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencitshwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Yebo Christine.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala ikhona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe uThekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubu esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sinti-fertilizer. After uholeni kwabe-fertilizer kusukuya enye imota kathi gcwele irayisi. Imota leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisi yana isinika abantu abezana i-TF. Yikho kokuchithekile sesithi no angeke linika abantu bezana i-TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano irayisi ngamandla. Yikho umuntu ade eholisa kanye wasebaleka ke ukhanya kade ngiyo. Okay, long go to Guniga want to raise an PF. Omuja Wakuna, I live over town with that class. I'm going to see you province as an PF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo bantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo?
Lonyaka sifike uhulumende mele angenele angazakhangeli nancane kangeli ukuthi athe injani PF. Lonyaka indlaya enyenzi ngoba imasukumiswe kuchili.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kuchile kungela mbida leyani yakitholakala kakhulu ngesikhathi lesi?
Asakumele khona lawa wabele ukuthi abuye eholo nxa bebile beholisa bazasuze benza into yabo enketala etshaza. Nabanye abanezimali zabo bathengema ezitolo njengoba ezisuke emezitolo kunolutho. Kanti kakhulu esikhathi nalo urhulumente kangenele laba abaholisa ama-organization. Lawe kuyeze kuncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Kaya kufiwe sibili Christian nxa kungasangela uhulumeni abantu bazothi dlana ngakutshela lezi dumbo zizabakhona.
Zona izifuyo zinjani ziyacuba yini?
Hayi izifuyo bezingakacubi ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hayi ngapha phithi bezingakacubi sizifuyo zazenhle kunomali zayo alele zile kanti sheshe. Amazi akhona wangani mhlumhlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo oliwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalela ephalamende uyakuluvuse yini udaba lolu?
Njengalizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani evele wona bantu bezana i-P_F sebeholisana sizane zabo ngapha ngahamba ngatshela uministri u-Honourable Petronella akhonye ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenzakakwenza abantu benu bezana i-P_F. Wathi cha akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu ongeyade driver leyo mota yalo ade posta esethetha abantu kumele ebotshise ehanje emapholiseni. Yiko-ke kufonela kwabantu abayesiganda sabengifonela ngathi ukuthi no ingabe libophisa ngamali aphoseke abathe iqiniso okuminisa sengikhulumelayo.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, lale kahle lingabuvumi lani kusizakala ezigabeni zenu ukuthi nxa abantu bethiwa ukudla ukudla lokokukahulumeni beze khona okwenziwa abantu bebuba bemathibheleyenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo kwasekuza kwabo. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile.
Siyabonga jaha lezansi ukuzigqiba ezosuku umfundisi weBrethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena opuphe ngolesine uzabekwa kusasa eLady Stanley Cemetery wobulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje iStudio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.